Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 zibandlela 2024 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abezanu PF bathi bayasisekela isinqumo esithethwe yiSouth Africa esokuphanyeka udaba lokukhonona ukuba ele Israel libulala amahlayana izizalwane zakwele Palestine emthethwandaba we-ICG. Sesiguquliwe isahluko somthetho ukuvikela abantwana kwezocansi ebesivumela ukubana umuntu angahlangana kwezocansi lontombazana oleminyaka elishumi lasithupha 16. Imidlalo yomncintiswano we-Africa Cup of Nations uqala kusasa kwele Ivory Coast, lapho amaqembu awe-Africa azanukelana khona ebanga isicoco ukuthola isicoco sokuba zintshantshu zase-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyasisekela isinqumo esithethwe ngeleSouth Africa esokuphanyeka emthethwandaba omkhulu wamazwe omhlaba owe-International Criminal Court of Justice udaba lokukhonona ukuba ele Israel libulala amahlayana izizalwane zakwele Palestine empini yalo leqembu ele Hamas. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentathe lezindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthi ibandla lakhe livumelana lesinqumo esithethwe ngeleSouth Africa ngoba lokhu kuzakwenza ukuba amazwe wonke abone ukuhlukumezwa okwenziwa abantu bakwele Palestine.
Siyibonile iSouth Africa isipha udaba lwayo isekela iPalestine. Thina vele simela abantu bonke kungelani lokuba ngabe umhlobo uphi. Abantu siyafana.
Umthwangwa uqhubeke ethi ukubulawa kwabesiPalestine ikakhulu abesifazana labantwana kuyadanisa esithi kumele impi leyi iphele ngokuphangisa. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi iZanu PF kumele iqale izinuke amakhwapha ime ukugijimela indaba zase-Israel ngoba layo yephula amalungelo kaZulu eZimbabwe.
IZanu PF ingasekela uhlelo lokuhanjiswa e-Israel, South Africa and International Court of Justice njani? Yona la yakhomida i-genocide emathebeleleni ke-Gugulhund. Labo kufuze bahanjiswe, zizabahambisa, zizadinga amagqwetha ke alobungcitsho obukwanileyo bahanjiswe labo e-International Court of Justice bayethonisiswa ke iindaba zabo ze-Gugulhund nezinye iindaba eziningi ezenzakalayo after that ezigoqela i-violence ka-2008 le-violence elokhu isenzakala.
Kodwa ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza nenhlanganiso yamalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights Institute umnumzana Providence Nyathi uthi ukwephulwa kwamalungelo abantu besiPalestine akungeke kuqhathaniswe lokwenzakala eZimbabwe, kodwa laye esekela inyathelo ele South Africa.
Lokho okwenzakala kwele Palestine akunyeki kufananiswe lokwenzakala kuleli. Kumele sizwisise ukuba lapho iSouth Africa isekele iPalestine, lokhu kuvela kumbali yamazwe lawo, njalo lokhu kuqakathekile ku-international relations ukwedlula ukwenzakala kuleli.
Kodwa enye ingcitshi esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi indlela eleSouth Africa elenze ngayo kudaba lwePalestine leIsrael kumele ikwenze kudaba lweZimbabwe.
South Africa ilahleke indlela ngoba iSouth Africa igijime yaya e-Israel yathumela amabhetha ayo e-Israel. Ukokhondema uhulumende wase-Israel isithi i-Israel iyabulala abantu basePalestina, i-Israel iyabulala. Konke lokhu akunaqiniso ngoba iSouth Africa ishiya iZimbabwe apha ecaleni oru enexto oru kumelwane ukuthi ilungise uEmerson Mnangagwa nezano PF regime nendaba yompuso ka Emerson Mnangagwa from 23 August.
Ele South Africa izolo liphanye isicelo emthethwandaba wamazwe omhlaba oweICJ lisithi ilizwe leIsrael lephula umthetho weGenocide Convention womnyaka ka-1948 ngokubulawa okwenziwa abantu basePalestine endaweni yeGaza. Ele-Israel liphe ubufakazi balo namhlanje lisithi lokhu likwenza ngoba abeqembu leHamas elibunjwa ngabePalestine yilo elaba luqalo kulimpi ngokudubula ibulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 base-Israel lathumba abaphezu kwamakhulu amabili 240. Lolu daba luyaqhubeka lusahlulelwa emthethwandaba we-ICJ ele-Israel lisipha ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Zimbabwe.
Ekhuluma emhlanganweni munye lentatheli zindaba owenzelwe eHarare, umnumzana Chris Mtshangwa, isikhulumeli seZanu PF, uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlela ibandla eliphikisayo LCCC eliqhubeka lilokudonselana osowudala ukuhlelwa kokhetho lwama-by elections ngemva kokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edalela ephalamende lakumakhansili ngelinye yale inkokheli. Kubika umlondolozi Ndlovu njalo.
Umtshwangwa uthi iZanu PF isidiniwe ngokuba lokhu ichitha isikhathi ihlela ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwa yikuxotshana kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende lakumakhansili.
Asithabi ukuba siyaqhubeka sisiya kukhetho ngoba bayalwa. Sake sababona na owelfman Ncube owende loChamisa bekhulumisana, haji ngabakwenzi lokhu.
Umtshwangwa uqhubeke sithi kungelani lalokhu okukhulunywa ngabantu ukuba umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala we-CCC usebenza neZanu PF ubona ngabamazi uChabangu. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kusobala ngendlela uChabangu asebenza ngayo ukuba ubambisana labeZanu PF.
Ubufakazi silabo butshengisa ukuthi uChabangu usetshenziswa nje libandla leZanu PF ukudunga amanzi ade-clear awe-CCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa. Kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uChabangu bafika lapho abafuna khona sebezamlahla vele yiwumkhuba weZanu PF yakusebenzisa ukusebenzisa ibisikulahla njengesikorobho. UChabangu laye uzalahlwa njengesikorobho njengabomonzura labanye abasetshenziswayo emuva le balahlwa njengesikorobho.
Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Libert Moyo esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla amakhulu ukuze ilizwe lime ukuqhubeka lisenza ukhetho lona zoluqeda imali elizweni.
Kumele amabandla lawa akhulumisane ngoba ukhetho seledlula, lokhu kuqedela ilizwe imali eningi kakhulu.
Ukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga ephalamende awezwimba East, Koromonzi South, Seke, Phelandaba, Chabalala naseMkopa eGweru ndawonye lokhetho eziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuxotshwa kwabameli bendawo lezi abe-CCC nguChabangu esithi kabaseyiwo malunga ebandla leli ngasikhathi sinye ibandla leli lisithi akasiye siphathamandla salo evele engasilunga labo. Kule ndaba eziningi-ningi ezisemthethwandaba zokuphikisa izinqumo azithathayo kodwa esekelwa emthethwandaba lomlawuli wedale lephalamende ukuthatha izinqumo azithathayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso emela ababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ibika ukubana izakhamizi zaseMtoko sezivale esinye isikolo salumango ngemva kokuxotshwa umphathisikolo, umsekeli wakhe labanye ababalisi zisithi zifuna umphathi kanye lababalisi abavela emangweni wazo. izakamizi lezi zibikwazi thethe izihluthulelo zama ofisi esikolo lesi zawapha umbalisi ophuma emangweni lo zathi kumele akhokhele. Le into esolwe kakhulu yiPTUZ isithi akulunganga ukuthi abazali baxotshe ababalisi ngoba bengaveli kuleyo ndawo. Esigabeni seMathebeleland kulodaba oluhambelana lalolu lapho abazali abakhala khona ngababalisi abangakhulumi ulimi lwesiNdebele kanye lezinye indimi ezikhulunywa ngabantwana kulumango ngoba bevela ezigabeni ezinye ezigoqela eMashonaland. Bathi njalo abanye bababalisi laba bafundisa isiNdebele lanxa bengasazi ukuhle okubangela ukubana abantwana bagcine befundiswa ulimi olungaqondanga. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lomabhalane wogatsha lwezemfundo uMnumzana Tawunkanandoro ngalolu daba. Kunjalo nje impumela yemihloliso AA level yanyakinye ibikwa isikhona. Umongameli Emerson Mnangagwa uguqule umthetho wokuvikela abantwana kwezocansi owe-Statutory Instrument 2 of 2024 esebenzisa amandla awaphiwa yisisekelo sombuso awe-Presidential Powers Temporary Measures Act. Inguquko yethulwe ngemva kodaba olukhwezwe emthethandaba owe-Constitutional Court lokuphikisa ukuvunyelwa kwabantu ukubana bahlangane emacansini labantwana abaleminyaka elishumi lasithupha 16 kodwa bengavunyelwa ukuthi bende bengakafikisi iminyaka elishumi lasiyagalombili 18. Umthetho uyingezelele njalo isigwebo secala lokuhlangana emacansini lomntwana ophansi kweminyaka elishumi lasithupha. Ngakho ke umuntu engatholakala elecala lokuya emacansini lomntwana onje ulakho ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka efika elishumi. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxa legqwetha uMnumzana Ephraim Ndlovu ochasisa kabanzi ngalinguquko.
EZimbabwe kwakulomthetho owavumela umntwana ole 16 years ukuthi alalwe laye. Yiumthetho wawukhona kwasokusiba lesenzo esihle esokuthi kuyiwe ecourt okuthiwa yi-Constitutional Court ku-case kaKawenda versus Minister of Justice lapho kwayiwa khona enkundleni enkulu yesisekelo sombuso Constitutional Court. Abahambe Constitutional Court bahamba bayaveza ukuthi umntwana ole 16 years akumelanga lalwe laye, uyabe sesemncane njalo kakula ngqondo ukuthi kuthiwe umuntu wenelisa ukuthi ende esele 18 years kodwa kuthiwe kakulalwe laye ele 16 years.
I-Constitutional Court yakwamukela njani ke lokho?
I-Constitutional Court yasamukela isicelo lesi yasisithi yona umthetho lo othi wona umntwana kalalwe laye ele 16 years kalisilo cala kawuhambisani lesisekelo sombuso okutsho ukuthi unconstitutional. I-Constitutional Court yasisithi inika uMinister of Justice 12 months ukuthi alungisise lokhu ngoku-amenda umthetho. U-12 months lezi yasisithi isi-suspenda ukuvunyelwa kwabantu ukuthi balale labantwana abale 16 years pending ukuthi nge-12 months lezi uMinister of Justice uyabe eselungise umthetho wahambelana lalokho okukhulunywe yi-Constitutional Court. I-judgment le ekaKawenda versus Minister of Justice yaphiwa mhla ka 24 May 2022. I-12 months lezi zaphela mhla ka 25 May 2023.
Seziphelile inyanga lezi kuyini okwenziwayo?
Seziphelile uMinister of Justice ubengatshintshanga umthetho okutsho ukuthi umgoqolwane wawufakwe yi-Constitutional Court wasuswela ke amandla. Abantu abalala labantwana abale 16 years from iperiod engale kuka 25 May 2023 sabasa vajwa licala esikubone ku case ka State versus Nkosilathi Gumbo enziwe lijaji lakobulawayo uDube Banda kuyikubona kwami ukuthi uhulumende esebonile ukuthi kwaba lokuphambanisa kakhulu ukuthi i 12 months zidlule uMinister of Justice engafakanga lo umthetho u president esebenzisa ama temporary powers akhe wasefaka ke leyi okuthiwa ngama regulations lawa esebenzisa ama presidential powers temporary measures wase kulungisisa lokhu
umthetho lo utshintsheni
senze ukuthi kube licala ukuthi umntala le lomntwana ole 16 years so uqathile abantu okumele babe kwazi ukuthi ama presidential powers asesetshenzisiwe sokulicala kodwa ngokufanayo isikhalazo sokuthi kusasa kumele uhulumende ananzelele ikakhulu laba bakuma ministries kakulunganga ukuthi upresident azosebenzisa ama temporary powers yet kwakule 12 months okwakumele kulungisiswe khona lokho
lo ke bekungumnumzana Ephraim Ndlovu ingcwethi kwezemithetho oligqwetha eHarare ubexoxa lapho icingweni lotabuka Ncube owe Studio 7 uZulu wasemzini wephumula South kobulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School amapolisa atshele inkundla yeZim Live kubana akwaziwa kubana inyawo lezinye zikabani ngokunjalo athi abangaba lolwazi lokuthi lomuntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumbele athinte ngocingo unombolo ezithi 0292603266 ngizaphinda njalo 0292603266 kumbe bathinte ipolisa eliphenya loludaba kunombolo ezithi 0775503357 0775 503 357 izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo nyakenye kubiwa kubulawe abantu abaphezu kwekhulu lengxenye 160 uNtongamile Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansela kaward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho
hayi into iyadadisa mfowethu Nkomo into sibili ehlukumeza abantu nxa sizibike njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zokhezi zona lezethu esikhokhelayo kobulawayo ije sinje so sicela njalo aphila ke kuzakhamizi ezinhle ezephumula ukuthi zizame ukuthi zisincedise ngoba abantu kulezi nsuku sebelokugana kulama-rituals kulento eziningi ezempwayo ngamaphathi ke abantu so isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthwakazi phakathi kwezigozi ezinhle nezakhamizi ezinhle zakobulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba lo muntu nje ongasincedisaae njengokuthi phetshanje uvuka uphosethu izandle ededela amapolisa or kumanetabo kuma-suggestion box awepolisi kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanisele ukuthi sibone ukuthi yibini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba bagana bayenza ke into ehlukumeza kanjalo-ke
ukhona sesike sabona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu mahlayana kudoje izidumbu lapha lalapha kobulawayo kansela kungaba kusenzakalani kulezi nsuku kobulawayo so kungumhlambe kazelusile yini
uyabona umoya osegoli kanye vele lelo dimoni sithi sivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu or ukubulala umuntu kuyinto kakhulu edanisayo kuyinto-ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi sikamtholane into-ke engiyibona kakhulu esibangela amakhesi zanjale ukuthi abantu sebedinga-ke ukunoda ngendlela ezingaqondanga
Kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo?
Into esabizanga ukucela nje phakathi kwamthoka zomuhle ubulawayo omuhle ukuthi hayi bakwakithi. Impilo yomuntu izigugu ikhathekile njalo uNkulunkulu edala umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe. Ukuthi abantu bokuqala kumele sesabe iNkosi. Ungazisabi wena, sabe iNkosi eyadala umuntu.
Umlomzana Donaldson Mabutho, ngukansila kaWadi 9 kobulawayo. Limuze xoxa lapho icingweni lo ntungamile inkomo we Studio 7. Umncintiswano omkhulu womdlalo wenguqu we Africa Cup of Nations uqala kusasa kwele Ivory Coast lapho amaqembu amashumi amabili lane 24 awezwekazi leAfrika azanikelana khona ebanga ukuthola isicoco sokuba zintshantshu zase-Afrika. Kubika uEzra Chizasbanda owe Studio 7.
Umncintiswano lo ulindwe ngamehlo abomvu ngabalandeli bezenguqu emhlabeni wonke jikelele. Kusasa ziyakhala phakathi kwe-Ivory Coast kulilizwe elenzelwa imidlalo ye-AFCON ka-2023 incinana leqembu le-Guinea-Bissau. Umncintiswano Omega Sbanda wakaba ngumsekeli we-ZIFA uthi imidlalo le izaba mnandi.
Ikhanya izaba mnandi, khangela phela amathimu angezelelwe ukuthi abe maningi. Kuzaba le midlalo emangalisayo, ngikhangelele amathimu amakhulu azadlala laphana. Mina kodwa ngikhangelele kithi e-Southern Africa. Uthi ngibone ngani iZambia izasimelela, ne-DRC izasimelela. Umfana wakithi lapha e-Southern Africa uPatrick Daka ngikhangela ukuthi uzasebenza sibili atshengisele ukuthi yena udlala ku-Premier League ye-England.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders njalo wake wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors eZimbabwe uJoel Luphahla uthi la maqembu akhe akhalela ukuthi azanqoba kwinkezo le ye-Africa.
Ku-TP Senegal nama-players abo uSadio Mane nabafana la ngizayifaka khona phana, I think Coach Bruce he's doing something good there in South Africa. Dark Horse asingeke siba rule out bale young squad.
Ujeto Ndebele wemambala ePlantilaye umelelele imidlalo ngenjabulo enkulu.
Sithayelele imidlalo emihle kakhulu, sibona ama-player amaningi e-Africa adlala overseas, sobukele dlala khona apho eduze. Hayi mina ngiyakhayelela maybe Senegal ngawina ngoba hayi ila ama-player amaningi alama qualifications ashaya baseke awina bo-Champions League njengabo-Sadio Mane nabo-Koulibaly.
Kulabadlali abaningi abakhangelelwe ukudlala ezingeni eliphezulu kulimdlalo u-Ashley Phiri laye ulomdlali wakhe amkhangeleleyo.
Mina ngilifan lika Sadio Mane odlala eSenegal and bone ngathi ngendlela adlala ngayo Senegal ile chance yokuthi iwine i-AFCON.
Owesifazana olandela ezenguqu kakhulu Buhle Ncube uthi uzabukela imidlalo ye-AFCON ize yephela njalo kulamaqembu awakhangeleleyo ukuthi angakhathaza kulo umdlalo.
Engikhangelele i-team enjenge-Egypt, kulento engichaza ku-Egypt angithi ngizayimention ukuthi ngikhangelele i-team enjenge-Namibia. There's something again ye-Namibia engiyikhangeleleyo ukuthi bazayenza njani. Looking at i-league yabo is not that competitive, you know, but they've managed to find this, themselves who AFCON. So you can let me be able to enjoy it as I enjoy it.
Amaqembu amazwe e-Africa athele ukuba lithumi lasiyagalombili 18 kumncintiswano we-AFCON kodwa lonyaka angezelelwe aba ngamathumi amabili lane 24. Iqembu leSenegal yilo eliphethe linkeze e-AFCON abayinqoba ngo-2022. Akwazi ukuthi iyozala nkomoni lonyaka. Ngimele Studio 7, igama lami ngenze Jesus Banda.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo was a Friday liviki isihamba leqembu elicula umdumo owerumba elekhubula Supersounds. Leli qembu lidabuka eBinga kodwa licula likwele South Africa. Lapha ke namhla liphethe idlalatelalo elisha elinesihloko esithi umuntu kazana. Nangumkhokheli waleli qembu ixoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngiyambingelele igama ngwane lenyoni insuka eBinga esigabeni sasekhokholoza. Ya ukucula ngiqale 2022 ngirekode i-single track, ngama single track amabili le album eyodwa.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ya abangathanda ukuthenga umculo wethu bengasibamba enambeni ezithi 069 300 5401 069 300 5401.
Abalandeli ubachiyela wapha mazwi?
Hayi, abalandeli nje beqhubeke besupporta. Sicela support kakhulu, support.
Ngilethemba lokubali ukholisile umculo wabafana bekhubula Super Sounds abakade bekuhlelo lwethu Woza Friday. Kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana bakwethu ku Live Talk lamhlanje sikhangela ezemidlalo yenguqu, sigxile kakhulu kumncintiswano wamazwe abensundu owe Africa Cup of Nations AFCON oqala kusasa mhlaka 13 Zibandlela kwele Ivory Coast. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu, kodwa ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo namhlanje. Abezanu PF bathi bayasekela isinqumo esithethwe yiSouth Africa esokuphanyeka udaba lokukhonona ukubana vele Israel libulala amahlayana izizalwane zePalestine. Lugqiba ke lapha ohlelo lethu lamhlanje. Oliver Elisa Young, Praxis Jeremiah.
Ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.